Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 10 Mpandula 2021 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, udaba lwebizo lebandla le MDCT yona ezasebenzisa ibizo elithi MDC Alliance kukhetho luyaqhubekela phambili.
Bona babona ngani ibizo lidlozi ukuthi ungasebenzisa leli bizo suzanotha, hatshi abantu balandela umuntu oqotho, hatshi ibizo.
Izakhamizi zemaphandleni zithi zibhekane lodubo lokusilela kwamabhasi avunyelwa ukuthwala abantu awenkampani yezukho ukuze zifinyelele ama-growth points lapho ezingahlatshwa khona ijekiseni ye-COVID-19 lokunye.
Sehluleke nje khona ukusipenda, kodwa umbuzo wami uzakuqala lokuqhubeka ukuthi yebo edorobheni lingasifaka isitimela, kodwa lilungisa njani ofuna ukusuke siye ekhaya.
Amatitshala enhlanganiso ye-R2s athukuthele ngemva kokuba isiphathamandla sempilakahle kaZulu umnumzana Paul Mavima ethe linhlanganiso yasungulwa ngoncedo lwabahuquluzi benotho abafuna ukugenqula uhulumende.
Imbiko kamphathi Ntambo Mavima ayisethusi, kodwa ke uhulumende we-Second Republic useqinisa ukukhuluma amandla.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Lwebizo lebandla le-MDCT yona ethi izasebenzisa ibizo elithi MDC Alliance kukhetho luyaqhubekela phambili. Izolo sixoxe lesikhulumeli sebandla le-MDCT umnumzana Witness Dube wasichasisela isizathu sokuthi kungani bezasebenzisa ibizo lokuthi MDC Alliance. Ngesizwe ingxenye yengxoxo esiyenze laye.
Uyisivumelwano esalotshelwanayo ukuthi lo ongumkhokheli we-MDCT njengoba kuyilibandla elikhulu nguye okumele aphathe kumbe abe ngupresident we-MDC Alliance. Yikho okwenza ukuthi ubaba uTswangirai esesitshile uNelson Chamisa njengoba wayesekwanisile ukuthi enze ukuba abe ngupresident we-MDCT wahle wathathwa-ke waba nguye upresident we-MDC Alliance. Kuthe sokuphuma-ke ngokomthetho ukuthi hatshi wayengalandelanga i-constitution ye-MDCT ngakho kwakumele aphume kwenziwe i-extraordinary congress ngoba yiyo yodwa indlela omuntu aba ngupresident we-MDCT nxa sokuthe kwashona kumbe kwafa upresident.
Umnumzana Witness Dube isikhulumeli sebandla le-MDCT. Sithole umbiko kamakhalekhukhwini ovele kumsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafasibanda, yena othi uZulu uyazi ami khona ngesikhathi sokhetho okungekhathalekile lebizo lebandla.
Kambe emhlabeni Zulu ngubani ongaziyo ukuthi ukhetho luka-2018 kwaba lamabandla angu-24 ancintisayo, abanye yibonaba o-MDCT ababethungamelwa ngalesi sikhathi ngumama uDr. Makhube abazizuzela i-45,000 kuphela. Lathi abe-MDC Alliance sangena uChamisa wasimela sazuza 2,2 million votes. Kambe ngubani ongaziyo ukuthi i-MDCT labangani bayo bahambisa umuyi uTswangirai ekhoti besithi waphambanisa i-constitution ngokukhetha ubaba uMdzurilo baba uChamisa ukuba ngama-vice president, baze bacina kuthiwa hatshi uTswangirai waphambanisa umthetho, yikho kwaqala kwangena khona inketho. Kambe ngubani ongaziyo ukuthi ukhuphe le-MDCT benza ikhongresi yabo? Kambe ngubani ongaziyo ukuthi MDC Alliance ethungamelwa ngubaba uChamisa laye yenza ikhongresi ngo-2017 yagcina ikhethe ubaba uChamisa? Konke lokhu yimbali efalisiyazi. Kanti-ke Namhlanje uMonzora sengupresident nangu la esekhethe upresident uvice president wesibili uMdzulu amandla lawo wathatha ngapi bona bahamba bathi babutshwangira yophambanisile okuqakathekile nanku kuni uMonzora lokhuphe baxotshe ama councillors ethu lama MP amaningi besithi namhlanje aliboni ukuthi abantu laba ngamaqili sebephinda bebuya sebesithi ibizo leli ngelabo sikuthi yakini lokho mahlabezulu hambe ngubani ongaziyo ukuthi uLucia Mathibenga waye ku-coalition yokuthiwa Rainbow Coalition eyithungamelwa ngumama uDr. Mujuru eku-Rivalry Alliance. Namhlanje sebesithi MDC Alliance eyabomonzora silo mama uLucia Mathibenga iPDP. Aliboni ukuthi bagebha amangcwaba bezama ukuthi bona babe lomkanjo. Into sokuthiwa namhlanje sokule MDC Alliance behamba begebha amangcwaba be-reconstitute iMDC Alliance isizathu ukuthi sebehugwe izimota zePollard. Thina ibizo ngiyasilabizo kodwa abantu bayamazi umuntu omela abantu ibrand uadvocate Nelson Chamisa okobizo lokhu sizalitshela sizabuya kini ngesikhathi esifaneleyo bona babona ngani ibizo lidlozi ukuthi ungasebenzisa leli bizo suzanotha
umnumzana Felix Magalela Mafasibanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla leMDC Alliance ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwabulawayo. Izakhamizi zemaphandleni zithi zilokhe zibhekane lodubo lokusilela kwamabhasi avunyelwa ukuthwala abantu awenkampani yeZupco ikakhulu asuka emizini yazo esiya emaGrowth Point lapho okulamabhanga ezempilakahle lemisebenzi. Amapholisa ahleze esithi ahluthuna izimota ezingabhalisanga kunkampani yeZupco nxa zithwele abantu ukwenqabela kumemetheka kwegciwane le-coronavirus. Umnumzana Khumbulani Maphosa, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo oluntu eMathebeleland Institute for Human Rights, uthi inyathelo leli alisoze liphathise kakhulu abahlala emaphandleni.
Indaba kaZupco indaba ebuhlungu kakhulu ngoba abantu lokhe beminyana ukuze bagade, abantu lokhe bethatha isikhathi eside belayinile bemelele ukuthi bathole ukugada ngalesi sikhathi se-COVID-19. Ibuhlungu kakhulu emakhaya ngoba uhulumende uvalile ukuthi laba lezimota zabo benelise ukuthwala abantu. Wathi uZupco ngiyothwalayo kodwa ungahamba emakhaya, ema-routes asemakhaya uZupco kapha. Kuyabe kulo Zupco osuka koBulawayo esiye eGwanda, osuka koBulawayo esiye eMaphisa njengesibonelo. Kodwa uZupco osuka ekhaya esiya e-district center akakho. Abantu bahamba njani besiyathola impila kahle e-district center ngoba siyakwazi ukuthi ama-services asema-centers emakhaya ayikho i-transport. Nxa abantu bezimota zabo bengathi bayathwala, bayathathelwa izimota zabo. Siyakwazi ukuthi we are still in a centralized system ngokunjalo ngoba kumele uthole usema centers ukuthola yonke into. I-bank is a center, impila kahle isesenta. Nxa usiyalungisisa kwezemfundo uhambe esenta, nxa usiyalungisisa kwezithupho kwamabhento kwani, death certificate, yonke into, burial order uyithatha e-district center. Kodwa kakula Zupco ongakuhambisa e-district center ngoba uhulumende lokhe tshaya phansi ngonyawo ukuthi hhayi akula nto enjalo abantu bezimota abangathwala abantu kuthwala uZupco kuphela.
Sesikhangela amacebo kahulumende awokuqeda lolu hlupho abalisa ukuletha izitimela. Njalo siyabona lokuthi uMongameli Mnangagwa usungule amanye njalo amabhasi eZupco. Kuzaluqeda yini lolu hlupho?
Yes, siyabona emadorobheni sebefaka isitimela ukuthi sizame ukuncedisa ukuthwala abantu kodwa
asinga kohlwini ukuthi kanti isitimela sona lesiphila naso anjo sehlulile phela we have run down enarazate sasilama goods train etwase hamba go sasile zitimela ezihamba kwamanye amadolobhe bese zihamba go njalo futhi naso ungasikhangela nje so sitimela ungathwala abantu ngo 2021 lesi sehluleke nje khona ukusipenda kodwa umbuzo wami uzaqala lokhu kuqhubeka ukuthi yebo edorobheni lingasifaka isitimela kodwa lilungisa njani ofuna ukusuke siye ekhaya osekhaya ke anjani sesisenza i-development umbe i-decision ele bias to abantu bedorobheni ezifa abantu bekhaya kabasobantu yebo siwazwile ukuthi kulamabhasi amatsha abuyayo kodwa singakhohlwa phela ukuthi ngomnyaka ka-2019 kulamabhasi angu-76 alontshwayo esabona ebekwa emphakathini esithi wona kwathiwa azasebenza ubulawayo i-Mat North no-Mat South engamabhasi amatsha kuthiwa hambe ayevele eBelarus lanamuhla amabhasi lawo kasiwabona emgwaqeni.
Umnumzana Khumbulani Maphosa, isiphathamandla senhlanganiso ye-Matabeleland Institute for Human Rights, ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Amatitshala inhlanganiso ye-ATUS athukuthele ngemva kokuba isiphathamandla esibona ngezempilakahle kaZulu umnumzana Paul Mavima ethe linhlanganiso yasungulwa ngoncedo lwabahuquluzi benotho abafuna ukugenqula uhulumende. UMavima utshele iStudio 7 ngolwesithathu ukuthi amatitshala e-ATUS ayenelisa ukuthenga izimoda, yona inhlanganiso yabo ilamalunga angamakhulu amathathu nje kuphela. Sixoxe lesikhulumeli se-ATUS umnumzana Themba Kuye Moyo ukuze sizwe ukuthi bathini ngala mazwi.
Imbiko kamphathi ntambo uMavima ayisethusi, kodwa-ke esifuna ukuthi sikucacise ukuthi uhulumende we-Second Republic useqinisa ukukhuluma amanga. UMavima ukhuluma ngokuthi silamalunga angu-300 singakabhalisi vele amalunga angu-300 sasesiwedlule kudala. Pho kumanje sesilamalunga akhatshana kakhulu. Yabona ukuthi into enjalo evela kudokotela isiphicamfundo kuyabe kusethusa ukuthi aqamba amangangako okukhuluma nge-300. Okunye amalunga ethu ngababalisi, kuyasethusa ukuthi uhulumende kafuni ukuthi ababalisi babe lezi mota ezaba bazithenga ngeholo la. Yikho nje ukuthi nxa sikhuluma ngokuthi asengezelele, yikho nxa sikhuluma ngokuthi asibisele iholo lethu kuleliyani esasiliholele 520 i-minimum okwenele esenelisa khona ukuthi ababalisi bethenga izimota. Bakubona ukuthi sekuyinto embi ukuthi ababalisi bethenga izimota, okunjalo vele kababafuni. Kathesi sebeqamba amanye amanga amakhulu okuthi sinike imali evela ngaphandle, asikwazi labantu bangaphandle i-union ama-members aya-subscribe, i-union iphila ngemali yamalunga ayo.
Sike sezwa njalo esinye isiphathamandla sikahulumende unkosikazi Thumisang Thabela esithi yena otitshala abangela mali yokuya emsebenzini kuzamele bayiboleke.
Kuyasethusa ukuba umuntu oyiprofessional njengoThabela layo isengenile ekukhulumeni amanga, kodwa-ke kuhle ngoba ukhuluma amanga aveza uhulumende amsebenzelayo. Uhulumende amsebenzelayo uyakuvuma nxa silalela inkulumo kaThabela ukuthi umbalisi kenelise ukuthola imali yokuthi anakekele imuli yakhe, umbalisi kenelise ukuthola imali yokuthi aye emsebenzini. Sebeze bekhulume ngokuthi umbalisi ayeboleka. Okulusizi nje ukuthi bathi umbalisi kayeboleka kumatshonisa. Umbalisi njengeprofessional ngumuntu okumele ukuthi i-bank kube yiyo emnika i-mortgage loan.
Ungasela ukuthi kukhona yini ukutshengisela ukwenziwa inhlanganiso yenu?
Inhlanganiso yethu itshengisela mihla lamalanga besisebenzisa i-social media, Facebook, WhatsApp, Twitter. Sagcina sesikubonile ukuthi asikeni sitshintsheni indlela. Ngomvulo sasiseHarare sabhota ama-terminus wonke aweHarare lawa khuluma labantu ababemile bemelele uZupho, khuluma labantwana bezikolo ababemile belinde uZupho. Ukutshengisela kwethu sakuhlanganisa uhlupho olukhona ezimbabweni. lapho lo hlupho kateso lwezimoto kulo hlupho lwemali kulo hlupho lwentengo zezinto zonke ezine basibona abantu sabhoda sikhuluma labo sibonisana ngendlela okwenzakalayo ukutshontshelwa okwenzelwa ababalisi biholo labo
umnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso yamatitshala e-ATUS ube khuluma ecingweni le-Studio 7 eselubhane
Lo ngumsakazo we Studio 7. Sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America at Washington DC.
Okwamanje esikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leNews Daily lodaba lokuthi uhulumende usetshengise ukuvuselela imizamo yokusungula uhulumende womanyano lebandla leMDCT. Iphephandaba leHerald lithi kubotshwe abantu abathathu eKaduma ngemva kokulwisana kwabotsheketsha abahlome ngenkemba abathiye abanye otsheketsha abambalwa belimele kakhulu. Okwamanje sendichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Sanibonani nonke bantu bakithi bantu beStudio 7 ngiyalibingelela nyidawu asikhulekeni ukuthi uNkulunkulu asikhulule kade sithwele nzima sihlupheka siyayibonga imthwakazi ngokuhambela izindawo ngokubavula abantu amehlo ukuze babone yonke imindezelo ikhona ebantwini bakithi abantu sebekubonile bantu bakithi singabanjwa ngokudla njengenkukhu laba bantu bavele bazenza abalungileyo uma sekufanele ukuthi bavotele ngemva kwalokho sesibe sikhahlelela kathana njengabantu abangaziwayo okhulumayo ngunqabutho umpala esendaweni yaseSouth Africa endaweni yaseSouth
Salibonani bathungameli beStudio 7 linjani labalaleli bakaStudio 7 Lapanzama ukuthi ngicela ukuqondisa kulapha ukukhanyana kulento engani ngiyayikhutha ngomthwakazi. Ekuqaleni besazi umthwakazi edinga ukuthi akwehlukaniselwane kube lomngcele. Abantu beMathebeleland singangeni ekhethweni lwaseZimbabwe. But namhla okwamanje sengibona umqondisi sengumuntu osecontesta ufuna ukukontesta ekhethweni lweZimbabwe. Oyikuthi kusiya sokusiphambanisa lati ade sisingani siyagijima siye kumthwakazi ukuthi ayisilindele ukuthi siqinyelwe umngcele kanti manje nxa sesibuya sesikontesta ekhethweni leZimbabwe asithi uNkulunkulu ekwenze umqondisi evotelwe iZimbabwe yonke jikelele ebe ngupresident uzabe ngupresident weZimbabwe kumbe abe ngupresident womthwakazi njoba yena ukukhanya lifuna ukungena ekhethweni leZimbabwe singenelani ekhethweni leZimbabwe thina nxa sifuna ukwehlukaniselwa ilizwe
Studio 7 yawu Nkosi yami mina ngilokhu ngilombuzo ngifakile umbuzo kangiphendulwanga sibili ngiyawucela ukuthi nxa kubizwa kuthiwa sanction kuyabe kuthiwa sanction into bani sanction kulezidera ebizwa kuthiwa yisanction kuthiwa izidera kodwa lapha kuStudio 7 labantu bonke sizabethi hayi ama-sanctions afakelwa amanye amalunga ezanpf then khonokho kodwa ikho ngifuna ukuthi mina ngicinto ngicela ukuthi kuxazululwe kahle njalo kuxazululeke ukuthi kathi manje right nxa kathesi sinje sisithi thina kulama-sanction afakelwa amanye amalunga ezanpf right kukhanya ngani ayasekelwa ngabanye abantu laba abawasekelayo nxa sebewina kuyabe sokuthiwa bancedisiwe ngama-sanctions na ngoba sifuna free and fair elections siwine abawinayo bewine beqondile kungala munye obotshwa izandla
ngiyalibingelela lonke igama lami nginguhlala nimlotshwa ngizalwa enkayi Nikhoke ngikhuthaza uZulu weZimbabwe ukubana lapho sokufika amalanga amavoti kodwa sibe sesivotela iparty efunwa uZulu ukuze sithuthukise ilizwe lethu leZimbabwe ngoba mina ngikhuluma okwamanje ngilapha kweLebotswana okungenza ukuthi ngibe lapha kweLebotswana ludubo lwelizwe lethu ngenxa yokubuswa iparty engelazwelo labantu igama lami ngingohlalani Mlotshwa ngizalwa eNkayi ikho ke ngiyakhuthaza uZulu weZimbabwe ukubana sibe sesivotela iparty ezasenza ukubana sibe sesithuthukisa isizwe sakithi seZimbabwe sibe isizwe lathi esisibona sifanele siyisizwe esiqinileyo bakithi kasivukeni igama lami ngingohlalani isibongo ngesakho Mlotshwa ngiyabonga
ekelani ngithi amajono amajono amahle basakazi beStudio 7 ninjani ninjani ke injani impilo ngakhona ngabongaze America hayi siyalibonga kakhulukazi ngomsebenzi eliwenzayo mara hey labona ke basakazi bethu indaba ekhona lapha eZimbabwe labona indaba ehluphayo kakhulukazi hey ka eyaqala ne akungeke and akuvalelanga ukuthi uhulumende weZimbabwe eyekele amaphoyisa ebopha abantu abagibela imijoba ngonibane labona ukuthi inhlupho yamatransport eZimbabwe ne yinto eziyinkinga ngonibana amatransport amaningi amakhombi baningi abantu abathenga amakhombi besithi bedingela izimali emgwaqweni yokubana amabhasi lawo ahamba lezikhathi ma ugigima la uyakhona ukuthi uthathe umjobo osheshayo ukuthi ukhone la ukuyafika ngesikhathi lapho oyakhona mara manje mase bezofuna ukuthi ngibona bebe yibo bodwa abapirateayo bebe yibo bodwa abathola imali uhulumende yena ethola imali pake ekhwameni thina ke esithenga leyo mjovu ukuthi la sithole okusiphilisayo labona ukuthi yinto ebuhlungu kakhulukazi leyo and ayijabulisi siyayithanda kakhulukazi uhulumende wethu siyamthakazelela kakhulukazi mara ngendlela asiphathe ngayo since esangenileyo lo omusha eyi azimanga kahle izinto bavedi yinto ebuhlungulezo zokuzeza lapha ezikolweni ne uhulumende futhi uyasho ukuthi abantwana kumele befunde bengaxotshwa ezikolo mara njoba nanga amazwi ayaphuma indaba ziyakhulunywa ukuthi abantwana bayaxotshwa ukuthi azibhadalanga isikolo fezi why yena uhulumende engafaki umbe engathumi izithunywa zakhe lezi ezimelela imfundo yabantwana ezikolo bebonisana labo headmaster lamatishala bekhulumisa bebonisana ukuthi ma bebiza umhlangano biza umhlangano ngonibana labona ukuthi siyingxaki siyizondo phakathi kwabantu abasingathi kwabazali lamatishala siyingxaki and sekungafaka ukuzondana ngonibana into eyenzakalayo abantwana bane 2 years kungayi wezikolo but since now izinto ezikanzakala eZimbabwe akulamlandeleli so singeke sitsho ukuthi uhulumende ukhuluma into ezicacayo kumbe ukhuluma into ezwakalayo hayi le nto iyasixaka bakwethu angeke sikhone ukuthi sithi sikhulume kanjani kumbe ziphile kanjani emhlabeni mara uhulumende ngazama ukuthi elungise leyo ndlela ne lathi singamthakazelela ngonibana sihlezi phansi kwakhe thina sezandleni zakhe landola
ngibingelele basakazi abahle kuStudio 7 botungamile inkomo labo Gibbs Dube nabo Ezra lapho siyabonga nonke nje ngobuningi benu sibonga kakhulu umsebenzi omuhle enisiyenzela wona enisinikeza izindawo ezimnandi ezinhle nezibuhlungu konke lokhu kuwumsebenzi wenu ukuthi lisithulele konke okuyenzakalayo siyabonga ngingachitha isikhathi bantu bakithi ngizothanda ukuthi ngicele ukuthi mhlawumbe uma kungabe kukhona abantu abasondelane no council wakomasendo ukhansilo wakomasendo usondelane nenduna uMasendo last time sike sabe sikhala ngokuthi unduna uMasendo kayeke into yokutreatena abantu bakithi komthwakazi ngemthwakazi uma bekhankasela imithwakazi athi bahlukane nemithwakazi bazonyamalala namhlanje sesidibana nomunye ukhansilo walaphana kwamasendo usinikeza inkinga utreatena abantu bethu ubathembisa nokubaxosha esigabeni lokho kuyihlazo elikhulu kakhulu ukuthi abantu bakithi sazuthi badliswa yini abantu basempumalanga sebetreatena abantu bakibo ukuthi ngcono kuhlale kuyizano omunye umuntu kafanelanga ukuthi akhululeke ngoba thina emathebelele ndasina government siyazenzela into zethu njengamanje amaklinika ayakhiwa nezibhedlela nama-home affairs kuyakhiwa everywhere emathebelele izandla zethu amandla ethu asingathi asina government kodwa amabhoda onke la ayenza imali asemathebelele kungani kanti abantu bakithi bevaleke ka kangaka bengavuleka amehlo bekubona kulolwa imithwakazi.
Sarbonani ku Studio 7 siyabonga Ntungameli Nkomo ukusizwisa izindaba ezimnandi zika Studio 7. Lami ngicela kuPaula, Paula laphi uDuya mivule lami. Ngikutsho ukuthi hayi uyabona uNkulunkulu uma engakubusisanga ukuthi ube ngumholi wabantu ungakufusi uyabe ungakuphiwanga like okamonzora lomakhuphi abaphiwanga ngoba kulabantu abakhuluma ngabo sebeze befuna ukutshontsha igama lelisenichamisa eli-MDC alliance bethi balenze labo kanti angithi ngo-2018 abantu besiyavota i-MDCT yayikhona waye abantu bengayivotelanga bavotela unelisenichamisa i-MDC alliance sebefuna ukudla ngakho lokho. Hayi kali kuphiwanga monzora lomakhuphi lawe khaliphani phugeni therefore sizila into engasoyini aliphiwanga ubuholi babantu. Tholani lokho elikuholayo nothi abantu. Abantu umholi abamthanda ababona ngani uphiwe ubuholi nguNkulunkulu nguNelson Chamisa. Siyacela lingaphambanisi izinto zabantu ezirayithi. Aliko rayithi lelo abantu abalithandi. Akukho umuntu ofaki uDusty D7 stisiza votele MDCT. Hayi lihleli kubone khona lapho ukuthi hayi kulalapha elisoleka khona ukuthi ubuholi kalilabo elikuphi uNkulunkulu.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318. UMongameli Joe Biden izolo usayine umthetho othiwa i-executive order ozakwenza izisebenzi zikahulumende zihlatshwe ijekiseni ye-coronavirus. Lo mthetho uzakwenza abangavumanga ukuhlatshwa babanjwe ngamandla ukuhlolwa ukuthi balegcikwane le-coronavirus kumbe hatshi kanye ngeviki. UBiden usayine lumthetho izolo esithi ukhuthaza abantu abangafuni uhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 ukuthi bayenze lokhu.
Many of us are frustrated with the nearly 80 million Americans who are still not vaccinated, even though the vaccine is safe, effective and free. You might be confused about what is true.
Udaba lwe-coronavirus lubikwa lungokunye ukubangele ukwehla kosekelo lukaBiden kuphenyo olusanda kwenziwa. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe umnumzana Tifa waJapi Bango saqala ukumbuza ukuthi ulubona njani lolu phenyo.
Okokuqala okuyikho obekungathi kuyisiqokoqela kakhulu kulolu daba indlela ikakhulukazi aphathe ngayo indlela udaba lwabantu baseMexico namanye amazwe angumakhelwane lelizwe Melika ukuthi kube kungathi useyenze umthetho wangathi uyawuyekethisa kancane kwangathi usefuna ukuthi avumele kakhulu abantu bangathi sebengena kalula kungasafani lesikhathi kusase lo mnumzana uTrump lapho owayevungama khona esithi yena ofisa lokuthi ayakhe lo mduli. Sibe sesibuya njalo olunye udaba indlela aye wabuya waphatha ngayo udaba lwase-Afghanistan. Ludaba olunye lwe lwamenza ukuthi isibalo sakhe indlela abantu abamthanda ngayo lungathi luyehla ngoba siyazi ukuthi baningi abanye abavumayo ukuthi amasosha aseMelika aphume kodwa ke abanye bakhona abanye njalo abalokhu kade besithi bakhitshwe masinyane noma bakhitshwe isikhathi singakafanele.
Nxa wena ukhangele umbuzo wakhe umnumzana Joe Biden sifika isikhathi esikhona kathesi siyazi ukubana zinyanga ezilutshwana kodwa ubona njani umbuzo wakhe lo?
Umbuzo kamnumzana uJoe Biden babugande mina ngokwami ngibona ngathi usahamba kahle kakhulu. Siyazi ukuthi bakhona abaningi ikakhulukazi laba bathi ngama left wing especially laba abakade bengabalandeli baka Donald Trump yibo abangayihlwaya kakhulu imbiza leyo ukuthi ngabe mhlambe iyabila izichitheke kodwa ke esikubona kakhulu ikakhulukazi into eyagcina izala into efana nabo Black Lives Matters kwaba kungenxa yokuthi isibalo sabantu abamnyama ngendlela ababebulawa ngayo bedutshulwa nje mahlayana kwase kungathi amapolisa asephila nje impilo yokuthi kwampunza idlemini kwakuyinto ingalunganga kakhulu ikakhulukazi ngasikhangela izwe elifana leMelika elifana ukuthi libe yilizwe eliba yiexemplary kwamanye amazwe njengoba sikhangeleyo iMelika ukuthi iyisuperpower kodwa ke ngendlela ebekade bephatha ngayo kakhulu izinto ikakhulukazi abantu iminority noma abantu bamnyama ngithi nxa ngiqondisa kwaba kwakuyindlela iyayimbi kakhulu ikakhulukazi ngesikhathi kusabuza umnumzana uDonald Trump kodwa ke uBiden utshengisela ukuthi unakekela abantu bonke iloba umnyama noma umhlophe utshengisela ukuthi yena uhlonipha abantu bonke ngokufanayo okwenza ukuthi abanye abantu beMelika bonaba ikakhulukazi abantu bamhlophe bengathi abayijabuleli lokho ngoba sazi ukuthi bona bayathanda isuperiority yena leyana ukuthi bahlale bona basemqongweni sonke isikhathi kodwa ke mina ngokwami ngibone ngathi umbuso kaJoe Biden okwakathesi usahamba kuhle kakhulu ngendlela okwakuqhuba ngayo umnumzana Obama
umnumzana Tifa wajabhe bhango isizalane seZimbabwe esihlala kwelebhilitane silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo ngoChris Gandeng sithi asidibaneni njalo ngomvulo